Soko izika disendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 18 kumfumfu 2020 ngukhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugcwane le-COVID-19 loba kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlole izolo batholakala belomkhuhlane lo.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele funa ukwela kutshelwa nguhulumende amamaski aqakatheke kakhulu.
Ibandla lezanu PF lithi lifisa ukuvotelwa ngabantu abafika izigidi ezinhlanu 5 million ngomnyaka ka-2023.
Abantu bakhona bakhona okufunakala yikukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basuke.
Izakhamizi zivuselela idamu ukwenzela ukuzithuthukisa.
Into enkulu, into ezo empower umphakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi balandele isikhondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi kulabantu abalitshumi lanye 11 abasanda kuhlolwa eZimbabwe batholakala benomkhuhlane we-coronavirus. Ubevisigama usethulela lolu daba.
Kukhanya ngani balutshwana abantu kulezi nsuku abahlolwa betholakale bele COVID-19 eZimbabwe loba nje lilakho ukumemetheka kakhulu igciwane le-coronavirus nxa abantu bengalandeli iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization labezempilakahle elizweni. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi 8110 asebatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7673 sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi ke abedlula amakhulu amabili 230 babulawa yi-COVID-19. Odokotela bathi abantu bengalibali ukuthi igciwane le-COVID-19 lokhu limemetheka. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke ngoba lingamemetheka okwethusayo igciwane le-COVID-19 bengekela ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle.
Xwayisa ukuthi ligqoke amamaski nokuthi ligeze izandla lokuthi lingaxokozeli lifuqana limelele izinto lapho elithenga khona. Liyaxwayisa kakhulu umkhuhlane lo kukhanya subuya okwesibili. Indawo nxa ubuya kwesibili kukhanya ukuthi uyabe usulamandla.
Ungwenya uthi kumele abantu bagqoke ngemfanelo amamaski ukwenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona ukwela kutshelwa nguhulumende amamaski aqakatheke kakhulu. Sibona abaningi liwagqoka kodwa litshiya amakhala phandle, lokhu kuyingozi embi kakhulu. Siyalincenga abantu bakithi, umkhuhlane lo uyayenelisa ukubulala abantu abaningi.
Lokhu kusekelwe ngabanye odokotela abathi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amane 39 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Isibhedlela lesi sithi abantu abedlula isigidi 1,110,843 sebatshona. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi 8 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwatshona abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 219,000. Omunye wabantu abaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe uThabiso Gumede uchasisa ngokunye abhekana lakho engakahlolwa umkhuhlane lo.
I-corona satholakala silayo sibili. Engakubonayo ukuthi mina kuya ngomzimba womuntu ukuthi umzimba yabe uqina okunjani ngesikhathi sonesethu etholakala elayo i-corona. Mina ngatholakala ngizange ngitshengisela any ama-symptoms emzimbeni ngaphandle kokuthi ngangitshawa likhanda kwesinye isikhathi.
kodwa ikhanda lakho na ongekwasho lalo ngoba kwawe ikhanda lenelijayelekileyo nje.
Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi kulomkhushane we-COVID-19 eZimbabwe.
Atesante sibazwe ngabantu esibabona esibazwe ma-reduni sibaningi sasika sibabone njalo noma labona abo kunywa ezinye izinto ukuthi angamanga ilokhu nalokhu ya. Sathi kwenza khonoko ngesuku zokuqala kwe-AIDS kayikho ngamanga sidleli iziwithi emaphepheni kodwa sababona abantu abaningi abathina bechona ngakhonoko ikhwathesa abantu abaningi sesinqabile lesi sifo kodwa ku-COVID lapho khanya silibele kakhulu. Ngizama ucebisa uZulu ukuthi hayi sifo lesi sikhona kasinqabeleni.
Ukhumalo uthi sifo lesi kasikhethi muntu. Inkuthazo le yenziwa usumemetheka umkhuhlane lo kuzwekazi le-Europe lakwelemelika okungavalwa amabhizimusi lokunye kusenzelwa unqabela i-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission kubikwa ukuthi ihlolisisa ubukhohlakali okuthiwa benziwa nguDr. John Mangwiro, umsekelo umphathintambo wezempilakahle okuthiwa wakhetha inkampani ye-Youth Healthcare okungekho emthethweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uDokotela Mangwiro wethusela ezinye izisebenzi zenkampani ethenga amaphilisi lokunye esithi kumele iYouth Healthcare ithenge okwakufunwa nguhulumende okuqela imitshina yokuhlola i-COVID-19 ebiza amadola adlula izigidi ezinhlanu lengxenye $5.6 million. Ngasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Ayemsekela kuhlangothi lwezempilakahle uDokotela Obajaya Moyo wasuswa esikhundleni lesi esithiswa icala lokuthi wadinga inkampani ongekho emthethweni ukuthi ithenge impahla ye-COVID-19 ngemali efika izigidi ezingama-60 million dollars. Ibandla lezanu-PF liqhubekela phambili likhankasela ukuthola abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million abangalivotela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ibandla leli lenza imihlangano eminingi ezabelweni zonke eZimbabwe lapho likhulumisana khona loZulu ngokubhalisela ukuvota. Inhlanganiso ezizimele zodwa zisanda kwenza uphenyo oluveza ukuthi balutshwane abantu kakhulu ababhalisela ukuvota. Bazavela ngaphi abantu abaningi abadingwa libandla leZANU-PF? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Joseph Chuma okubandla elibusayo njalo owake wamela iphelandaba mpophoma edala lephalamende.
Ipopulation yeZimbabwe iyakunika ukubona abantu laba bakhona kodwa ngezizathu ezithize abakho registered kumbe bebengasekolingi ukuvota. So ngabantu esithi sibona siyobaguduza ezindlini emakhaya sibanike ithemba sisibani njalo futhi i-drive yomntu oda banazile zobana ivoti yabo ilungelo labo eligcweleyo okumele beli-exercise.
Siyabona ukuthi kule nhlanganiso ezithi abantu abalutshwane babhalisela ukuthi bavote ngo-2023, ubona ngani pho nxa kunjalo lizabathola ngapha
abantu? Abantu bakhona bakhona, okufunakala yikukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basukume. Abantu bangakhuthazwa hayi basina abantu kulabanye abantu ngiyakwazi ukuthi amalunga ayi-TV nikuza mqhezu ozihlalelayo phana lethi hayi veningiyakwazi sesiminini sekelani ukuyavota engakwazi ukuthi inamba yakulelana nxa isiba reduce ingasidlisa futhi kwesinye isikhathi. So abantu kumele bekhuthaze abanye abantu bela banipho ukuthi hayi it's obvious it's over uyabona kufana ukuthi nxa ibhoso idlala okumuntu ethi hayi ngiyakushiya ngabi uyabuyela vele sesiwinile bekungathi hayi but iyafunakala la uthi nxa ukhwaphana estadium uyiqhuselisiya phambili abana uyiningi idlamu zakubelana lamantshukuntshu. So yiko okufananayo nakithi na kulona amamembers ethu bayahlala phansi bethi hayi velesi yawina obvious bese bekhona ukuthi hayi kumele besuke bevota.
Kuthi abantu lokho benethemba yini ngezokhetho golide?
Ithemba likhona ligcwele kakhulu ngithemba ngoba kuyakhanya even nakithi ngapha ngalo ukuthi into zokhetha zihambe kuhle kulo kuqhela phakathi ngalo ukuthi ayiharane lebulawayo lamanye amachawu lawo siwathatha wonke ngoba yibo vele futhi all ama-influential members ezalupef angikona kodwa sikuthi emakhaya amaphizi emakhaya kwesikhathi vele abangekho ngidlivini phezulu kuma-structures ethu awephathi thine esuma-top stars ephathi sidliwa ngapha e-town. So nxa umuntu kodwa sauyaqhubela ezilasikini why would I not make sure that
Sipidenza kutoka ngotaba lolu, lonu nzana atekezela matumafuza yo, ingo eti wazambusazwe ezimeleyo.
Service niki woni, nukuti vele baza watora ama voti alanda leo, angu 5 million kumbe alanda leo 5 million. Ngenzi ya lazabo, abaza nzanayo, ukuti baitori leo 5 million. Ngoba, angula zilaba ngaba so confident, ukuti baza ba 5 million voti, ungeela lutabaza leza, tuwati ukuti baitora leo 5 million. So we are still now saying so that I go on as a steady, go on as a plan, it is a little scattered city in a car, but we come below because I shall never come out. So maybe below 5 million by whatever I told.
See, I want to learn the analysis of the generosity, a amount of a palisade, who vote or get super civil. Wasn't there about 10 Wombe, zero? So why was the tolling of Pontolo?
So I think it's just one on the ground that is. Ningazwaya amanye amaphathi engakwenzi ukuthi iZANU-PF ibhizi ngakho babhizi ngendaba naleyo kurejista abantu ukuvota especially lokho ekwakhulunywa ngendaba ye-delimitation sokuyi-activity thize ebonakalayo ukuthi kule namba yabantu abacatshangela ukuthi ngabe ZANU-PF ababhizi besiyabhalisela ukuvota ongakuthi ZANU-PF futhi kulama-numbers ewafunayo kusiya ku-delimitation kube nama-constituencies abawakhangeleyo ukuthi bawafune so wago process yokubhasa abantu bebasa lapho kuya booster for ama numbers for the limitation okudalisa ukuthi ama opposition parties amanye athule akona activity abayenzayo ngathi the limitation abakwazi ukuthi yabuya babhizi ngokuxabana kwabo lokuzwa nje sizo sibebangisana ama constituents already
inizana bekuzela amadumafuzwayo incwadi kwezombusazwe ezimele yodwa sikhokhe la ezigwanda esabelwe nisemathelweni south Abantu ezombe enkabazwe sebevuselela idamu elagqitshelwa litshebetshebe kwenzela ukuthi bazithuthukise umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba
izakhamizi ezihlala esigabeni senduna uthukela ntabeni zithi kuqakathekile ukuvusela idamu lemaje elakhiwa kudala ngoba inkomo zabo kazisela ndawo yokunatha amanzi njalo bafisa ukwenza inhlelo ezishiyeneyo omunye wabo umnumzana Thulani Ndebele uthi kuyajabulisa ukubona abantu bebambisana ukwenzela ukuzithuthukisa
angibonge kuqala umqondo omuhle kangaka ophangalele kangaka ukuthi kuqalwe iproject ukuthuthukisa isigaba into nje ukuthi sifake nje umbono onjalo noma ungakaqali ukwenziwa into ezinkulu into nje kumele siyibonge into powerful into enkulu into ezo empower umphakathi ngifuna ukuthi ngithi asiqhubekeni ngokubambana
esinye isakamuzi endaweni le umnumzana Badala Dlamini uthi uhlangothi lukahulumende olwe district development fund DDF soluhlelisise indlela yokuvuselela idamu leli
iDDF report sesiyibonile and ithanda ukubonga kakhulu and that DDF report bengithanda ukuthi ngichasise ukuthi kumi kanjani abanye ukukhanya kasika kuzwisisi ukuthi kuhamba kanjani
umnumzana Livingstone Stimela isakamuzi sakulumango uthi badinga imali yokuhlawula okuza kwenziwa inkampani yeGodat elakho ukubancedisa ekulungiseni idamu leli
omunye wethu kwakhuluma ngoGodat ukuthi uGodat angasenzela ngcono uGodat yes he has got the potential to do the job kodwa ke engakayenzi umsebenzi uGodat uzathi where is the letter of authority and that letter of authority is the DDF report because that is a state dam it's not a private property dam. Yikoge, let us not criticize that correspondence from DTF.
Abantu wonke esigabeni lesi abagokela umnumzana Lindeli Mamantoni vathi lizanceda uZulu lingalungiswa idamu lemaje.
Imaje nayo imeva kodwa mina enhlanhla yami mina ngithi amadamu wonke ngawami ngoba yonke idamu kimi liyangisebenzela. Manje lesengijelele elukuhle kakhulu kodwa akukho vele lapho engizafilela khona. Akukho lapho engizafilela khona le maje ngelami. Elakwembiba ngelami. Ngikeni ngelami konke ya amazwi akho lawa umbono omuhle lo
izakamizi zithi zisebenza lenduna uthukela ntabeni losobhuku umnumzana Kenneth Siwela abathakazela ukuvuselelwa kwedamu leli akasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ngimele isitudio 7 ngise Harare, ngumlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabesifazane abaningi abatshengisele izolo emadolobheni atshiyeneyo besithi kumele uZulu asuse umongameli Donald Trump esikhundleni ngokuvota kahle lonyaka kukhetho oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. Bathi kenze kahle uDonald Trump ofuna ukufaka esikhundleni umahluli abathi uzavimba amalungelo abo. Kulabanye njalo abasekela uTrump abatshengisele kule Melika beveza ukuba basekela konke akwenzayo. Kwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhlanje sinenhlanhla enyemangalisayo. Silobaba uNhlanhla yamangwe Ndiweni. Phela abantu bathi induna kaZulu baba Ndiweni sakwamukela kuhle.
Siyabonga baba Dube, siyabonga baba Mthembu ozithembayo. Siyajabula kakhulu lapho siyabingelela nje umahlaba ezulu jikelele.
Siyabonga kakhulu Mdladla ukuthi sibe lawo namhlanje. Abantu bathi uMdladla phela bathi uthi uNdiweni. Indaba esithi uMdladla.
Izithakazelo zakomjola zakamkheswa umdladla odla amandla akhe ilingo limqongo imputhi yabahlathi izizwe lezizwane ilodunga kandaba amaleba omfudla
uyasithatha sibili akusweleke induna khona manje ikuphi ungathi khona manje
kulapha ngiseLondon baba Dube ngiseLondon lapha kade ngiLondon nje ukuthi bangikhangile nje amehlo lapha esibhedlele lesesikhulu sengiqedele iminyaka eminingi kakhulu ngibuya khona lapha. Yikho ke bangibiza futhi ukuthi ndoda hoza lapha sibone sikusize.
Ye athi namehlo khona manje.
Hayi siyabonga uSomandla sibili hayi ayaqhubeka aba ngconywana lokho bengisebenza baba Dube lokho bengibamba bamba bengikhuyachuyina lapho lalapha kodwa ngiyabona ukuthi hayi ulwazi lukhona lesandla senkosi sikhona yikho ke hayi ngiyaqhubeka abadala babesithi ngihamba lakho ngihamba lakho bakwethu.
Ye kodwa singathi kuyalunga yini kumbe ku bathini?
Hayi bathi kuyalunga kuphela bathi sikhangela nje isikhathi esifitshane kuphela ama few weeks nje if that.
Ye so ke akusitsheleke nduna ukuthi okwamanje kwenzani ngoba sezokuthiwa ke siwasuswe buduneni lapha lalapha kuhamba njani kathesi?
Hayi lokuyana mntu omdala baba Dube umlilo wamaphepha baba umlilo wamaphepha. Kwakulotshiwe civil constitution laphana ukuthi ezombangazo zingangeneli ezithinta ubukhosi.
Abantu sebakunika itayitli yokuthi uyinduna yabantu kutshona kuwe khona
lokhu baba Duba kunika ijogo elibanzi kakhulu ukuthi mele nginanzelele ukuthi yonke into engiyenzayo isobala iphambi kwabantu lakho kuyangihlehla indleba lezi ukuthi ngilalele abantu ngingabakhulumeli ngizwe ukuthi bafunani kuyini okubadubayo ngiba nesifindo ukuthi ngibahambele ngezinto zonke lezi yikho ke kimi nxa ngisizwa konke lokhu kunginika ijobo elibanzi lakho jobo leli ngalikhetha kudala kwenza igazi litshise livuthe baba Dube liqinise inhliziyo liqinise imzimba likhaliphise ingqondo isifuba sikhukhumale sengikwazi ukuthi ngiyisithunywa sabantu noma nini noma kuyini noma njani ngiyisithunywa sabantu yikho ke okwami ipho ngesilungu okuthiwa ukuziphelela nje amakhiwa abathi personal life hayi ayikho isengisithunyo sabantu
kukhona okwethukayo nxa kuwukuthi ke khumbula ngakhona kade bekwenza khona ikhona into okuthaya isuvalo
hayi akulwa baba Dube baba Dube ngingalinganisa baba ngisithi nangu umfuka gasela usengena laphana e-11 battalion khona lale kithi uyasayina phansi ukuthi ngizaba lisoja. Usevumile ukuthi kwelinye ilanga bazathi nansi impi ndoda zivuka dophi isikhale uye khonale engxenye yasoze uphenduka. Ngisesimeni lesi angilandaba lezinto zonke lezi kade bezama ukuzenza. Eyami ingqondo elami ilihlo likhangela impilo zabantu ukuthi baphila kanjani ngibavikele ngendlela zonke ezami esemandleni ezivela phezulu kuNkulunkulu. So konke lokhu kade bekwenza ayi kunjengempukane ethi ichaya indlovu inqindi egangeni indlovu ayizwanga lutho iyaqhubeka kodwa umpukane uthi hayi ngimchayile.
Ye so ke nxa singaqhubeka siyaphambili lapha babandweni singathi ke khona ngabe lapho okhona entaba zinduna siyabona ukuthi kule cala leliyana okuthiwa walenza wathini
Icala lenanselime ngapi khona manje? Kwakumele wa appeala bakugranta $500 ibail. So khona manje kume njani khona manje?
Laphana alime khona phana ukuthi hayi lingenise futhi kulabana ku high court bayibambe indaba bayibone ukuthi liqiniso kumbe awusoqiniso ngoba hayi ngithi hlombe sibili kuba bunqube wasenqube le team yonke yamagqwetha amaningi kakhulu kanti bathi gwaqa bathi mdlala leyi ngiyethu
ye ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge induna yabantu ubaba uNhlanhla Mangwe Ndweni sibonge kakhulu baba
baba Dube Mthembu baba siyabonga kakhulu Mahlaba Ezulu siyabonga siyabonga kakhulu
Soku isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje okhulumayo nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomlobi njalo oyimboni uMnumzana Njabulo Moyo ngomsebenzi wakhe. Umoyo usanda ukukhethwa ukuba ngumunye wabancintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards. Njabulo ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokuba ngomunye wabakhethwe ukuncintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kulomnyaka. Ukubona njani ukukhethwa kwakho ukuba ngomunye ozabe encintisa kulolu hlelo kulomnyaka?
Ngiyabonga kakhulu umfowethu Mike Hobe ngokubana uxhumane lami uhlelo lolu engilubona luhlelo oluhle kakhulu. Njengomlobi ngikhethi ukubana ngincintise phakathi kwabanye abalobi endaweni yakoBulawayo. Lokhu kuyinto engijabulisayo njalo ekhombisa ukuthakazelelwa komsebenzi wami. NguZulu ofunda lezi ngwalo, nguZulu othanda njalo ukubana uqhubekisele phambili uhlelo lokuthi abantu njengabantu abansundu sizilobele ingwalo ezingasifundisa zisiyakhele ikusasa elihle.
Okwamanje Njabulo usulobe ingwalo ezingaki njalo bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi malana nengwalo zakho?
Sengilobe ingwalo eziyisikhombisa ezigoqela ingwalo zenkondlo ezimbili ezithi zona African Sketches lolunye olubizwa ngokuthi Sketches from My Soul. Lezi zinkondlo ezijonge ukuvusa ugqozi, zigaqazele, zikhuthaze njalo zifundise zikhuze lapho singathi umphakathi ongabe ulahleka khona usuncedisa ukubana umphakathi kawuthole unyathela nanxa izinto zingabe zinzima. Okwamanje ingwalo esengizilobile lezi zimayelana ngokuthi sinanzelele ukubana emphakathini kuba khona izikhathi zobunzima kodwa munye lomunye akumelanga sikhalale silahle imbeleko ngokufiyelwa, kodwa kuyadingeka ukubana siqhubekele phambili silokukhangelela impilo eyakusasa enhle.
Hayi, sikuzwile Njabulo, gciba ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana ngengwalo zakho kumele bayephi?
Ingwalo zami lezi ziyatholakala singathintana kukhasi lami eleFacebook elithi lona Njabulo Moyo Author Speaker. Kodwa laba abangabe sendaweni yakoBulawayo zikhona eBulawayo National Art Gallery Sabona Craft Center, yikho lapha engizithengisa zitholakala khona. Sengiyakhuthaza abanye abatsha abangabe befisa ukubana balobe ingwalo ukubana ingwalo ziyikusasa yethu. Yebo, abanye bengathi ayisikho bhizimusi ingakulethela impilo, kodwa mina ngomunye ozathi avize ubufakazi akhuthaze ukubana uyenelisa ukubana imuli iphile, uyenelisa ukubana uthole amanye amathuba ngenxa yokuthi usebenzise isipho sokuloba ingwalo. Singakhangelela isizwe se-Afrika jikelele besingalisisilela emuva ekulobeni ingwalo ezikhuluma ngazo. Kuqakathekile ukubana silobe ingwalo zethu ukubana sikhulume okumayelana ngathi ingakhulunyelwa, kodwa siziyenzele ngobana indaba yase-Afrika iyaziwa yithi. Ngakho kuba kuhle ukuthi iphawule iphakululwe yithi.
Silukanti abasithanda ukubonga uMnumzana Njabulo Moyo ngokungena kuhlelo. Lokugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection. Mina sengitshaya phansi Zulukandaba olebalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Wobe. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sithathele lithuba ukuthi sinike umuntu ohamele inkomo osethulela ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangana njalo kululolu uhlelo lwethu lwangesonto olukavuselela umoya. Siyithathele khonaphana indaba yethu esizwe kulelena iviki engithe mina kugulwa izigaba ezine lapha esihlangane khona kuLuka chapter 7 ivesi lika-21. Lapho sithi uJesu wasindisa abantu ezifweni nasebuhlungwini, wabasindisa emoyeni emibi izimpumputhe zinika ukubona. Namhlanje ngifuna sikhangele lesi sekusine esizimpumputhe ezathola ukubona. Liyakwazi ukomuntu ongaboniyo ngokufa kwamehlo enyama kungcono ngoba uyabonakala ukuthi vele kaboni. Kodwa lezi mpumputhe mina ngokuzwisisa kwami lesi sigaba zimpumputhe ezingaboniyo ngamehlo angaphakathi. Engxenye ungazake ube ngumoya omubi ngalokho, kodwa yikungananzeli ukuthi kanti umuntu uhamba nje lapha emhlabeni uya ngaphi, kukhona ukubonayo yini, uwehluleka ukuthi azilungise yena enze nje izinto engathi uphila yedwa. Impumputhe zaphiwa ukubona okuqinisa ukuthi zabona ukuthi impilo yazo kumele ixhumane loNkulunkulu uqobo lwakhe, ngobana impilo yempumputhe yomuntu angaphakathi amehlo atshengisa umuntu ukuthi kumele abe umuntu onjani, angaphakathi inhliziyo yakhe ikwenza kwakhe. Bakhona abantu abazimpumputhe, abanye ubumpumputhe bubangelwa unembeza ongasekho. Umuntu aphongukwenza nje into aphongukusukelana lolutho angakhangeli ukuthi kambe impilo yakhe le ayiphilayo kusasa kuyabe kunjani. Yimpumputhe le phongukudukuza emnyameni wempilo, ngobana kakula kukhanya kacabangi kazwisisi ukuthi impilo yomuntu ifuna amehlo angaphakathi ukuthi kambe lapha emhlabeni walandani, wadalelwani. Bakhona abantwana bazimpumputhe abacabanga ukuthi engxenye mhlambe bawa esihlahleni ngababazi sentshwe labazali babo, yibumpumputhe lobo. Bakhona abanye abantu abantu bangahlala kuhle bazibona sekuyibo bodwa, balibale laba abahleli labo, balibale lo Nkulunkulu obanika umoya onalo ongadingwa ukuphefumula, yibumpumputhe bona lobo. Nabantu abadala ingxabano emphakathini ababandlula abantu bengakwazi ukuthi bakwenza ngobana bazimpumputhe kababoni, kwelinye ilanga abakwenza kwabanye kuza kwenzakala kubo ngezinye impumputhe ezifana nalabo. Sicela ukubana uNkulunkulu asisize singabi zimpumputhe, sibe ngabantu abalombono, abantu abazadinga bafune ukuphila baze bahlangane loNkulunkulu abanike ukubona. Izizwe, imindeni, lenhlanzo ezithiyeneyo ziyabhidlika ngenxa yobumpumputhe kwabantu, mhlawumbe abanye ngabakhokheli, abanye ngabalandeli, ngobana ngaphakathi kwabo kabalawo ukubona kukamoya ukuthi impilo le esiyiphilayo kumelwe iphilwe njani. Singabi zimpumputhe, singaphaphatheki, asisondeleni kuJesu uNkulunkulu sithole amehlo angaphakathi, size impilo njengoba lokhu esakudalelwayo. Yebo kambe singathalaza inhliziyo iyasuka kusibangele izinto eziningi ezibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uthi angasinika ubona. Xa sesibone ubona sizazazi ukuthi singobani, sizakwazi umakhelwane ngobani, sizakwazi ukuthi ilizwe lakithi kumelelwe njani. Nkulunkulu okuthula ahlale lathi, asilondoloze kuze kungunaphakade. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugciwane le-COVID-19 loba kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala belo mkhuhlane lo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubelelisa ngu-Gift Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.